sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kweze kuseni mthwakazi lamhlanje ngolwesibili mhlaka 29 kuNhlangula 2021. Igama ngontungami Linkomo. Nanzi ezihamba phambili.
Uhlelo lokuhlatshwa kalwaziwa kakhulu emakhaya njalo kakuzange kuqheliswe imfundiso.
Kubhubhe abantu abalitshumi lantathu 13 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kutholakale abedlula amakhulu ayisishiyangalombili 842 velomkhuhlane lo.
Udube silalo ngezani yikuthi bangabantu abafuna ukuthi badale udubo, bangadala udubo sebechibilika bethi hayi sesifuna ukuthi silungisele lokho okulihluphayo.
Ibandla lezanu-PF lithi selimise uhulumende ukudiliza izindlu zabantu athi zakhiwe ngaphandle komthetho. Ababesebenza emahoteleni eVictoria Falls basebegunyulwa ngenxa ye-COVID-19 bathi bazaqhubeka belwisa ukuthi bahlawulwe impentsheni ezwayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abalitshumi lantathu 13 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kutholakale abedlula amakhulu ayisishiyangalombili 842 velomkhuhlane lo. Lokho kukhweze inani lasebefile laya kunkulungwane elamakhulu edlula isikhombisa 1749. Asebebanjelwe umkhuhlane sebephezu kwenkulungwane ezingamashumi amane lasikhombisa 47,284. Abantu abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane phose eziyisishiyangalombili 7,957. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose ezilitshumi lasithupha 15,938. Asebehlatshwe eyakuqala bonke sebengu 764,248. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina sebengu 534,906. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso esebenza lozulu wemaphandleni ikakhulu eLupane eRural Communities Empowerment Trust uMnumzana Vumani Ndlovu sambuza ukuthi bayahlatshwa yini abantu esigabeni sakhe.
Indlela imfundiso ethophele ngayo ebantwini kayisiyo esingathi ibanike ulukuluku ukuthi bahambe bayehlatshwa laba lutshwana abangabe bezwile ngalolo hlelo. Kodwa engingakutsho nje ukuthi uhlelo lokuhlatshwa kalwaziwa kakhulu emakhaya njalo kakuzange kuqheliswe imfundiso ezenza ukuthi abantu babone ukuqakatheka kokuthi bahambe bayehlatshwa. Okunye njalo sikuzwayo ukuthi lakuma-centers khonapho idosi esikhona ile yesibili i-second dose yokuqala selokhu yaphelayo ayikatholakali ukuthi abangazange behlatshwe okokuqala benelise ukuyahlatshwa. Kungakho-ke yona le second dose ekhona kutho ukuthi abazayihlatshwa yilaba abahlatshwe okokuqala, abangazange bahlatshwa kuqala bazaqhubeka lokhe bengahlatshwanga ngendaba zokuthi nxa sisizwa ngamahungahunga i-first dose kayitholakali.
Abantu bayazilandela yini iziqondiso ezifakwe nguhulumende khona ngapho eLupane?
Singathi abantu kabalandeli izinqumo kukanti bavele kumnyama kibo abala information. Lezi inhlanganiso ezizimele zodwa ebeyizizo ebezincedisa kabanzi ukugqugquzela ukuthi abantu benake lezo zinqumo ezethulwe nguhulumende kabasenelisi ukuthi bangene emakhaya bakhankasele lokho ngenxa yemigoqo efakwe nguhulumende yokuthi kungabi le mihlangano engenziwa. Kungakho ke indlela abantu abatholiswa ngayo information emakhaya inzima ukuthi bazi izinqumo zona lezo. Ngaphandle kwalokho ezinye izinqumo kumbe ngithi indlela zokuzivikela ezidingakalayo azitholakali emakhaya ngenxa yomnotho lo omimanzonzo. Abantu kabenelisi emakhaya ukuthi bangathenga ama-sanitizer, ama-maski. So ngezinye zezo ezinzima kakhulu okudingakala ukuthi ngabe uhulumende ungenile esikhwameni sakhe wancedisa abantu kuzona lezo ndawo.
Umnumzana Fumani Ndlovu ngowenhlanganiso esebenza lozulu wemaphandleni ikakhulu eLupane eRural Communities Empowerment Trust. Ibandla lezanu PF lithi selimise uhlelo lokudilizwa kwezindlu zabantu obekusenziwa nguhulumende endaweni ezifana leHarare kanye laseMelford eMashonaland East lampo ikansili yeGoromonzi edilize khona izindlu ngempelasonto isithi zakhiwe ngaphandle komthetho. Ngokubika kwenkundla yeZim Life, isiphathamandla sebandla leli umnumzana Obed Mpofu utshele intatheli zindaba eHarare izolo ukuthi ukubhidlizela abantu izindlu lokhu yikudiliza impilo zabo kanti njalo yikungabi lesihawu. Umphathintambo obona ngokwakhiwa kwezabelo umnumzana July Moyo laye ukufakazile ukumiswa kohlelo lolu ekhuluma lentatheli zindaba. Uhulumende ubesolwa kakhulu ngabantu ngalolu hlelo. Siqoxelo lwelamalungelo umnumzana Mthulisi Hanana
udube silalo ngezano yikuthi bangabantu abafuna ukuthi bafudala udubo bangadala udubo sebechibilika bethi hayi sesifuna ukuthi silungisele lokho okulihluphayo bakhohle ukuthi sihlutshwa yilokho okwenziwe yibo. So khathesi kuzathiwa uhulumende uhulumende olalelayo ozulana nabantu kudwa kungamanga bebevele befuna kufike khonapho alubana bebeqinisile ukuthi hayi sebe misa sibili kababhadale bangakungaphelele kumiseni kababhadale labantu bona labo asebadilizela izindlu babadilizela indawo zokuhlala akade enxenye sebehlala phakathi kwezindlu esezidiliziwe kusayakhwa ezinye. Yikho singabona khona izanu nguhulumende olalelayo ngoba izitendi zona ezo abazidilizayo itendi abaye sabona ngo-2018 if not 2019 behamba besiyazibuka ukuthi abantu bayakhile. So ikuvalwa amehlo nje bebevele befuna ukudinga indlela yokukhanya ngani banguhulumende olalelayo baqala uhlupho sebebuya namhlangane sebesolve uproblem yakhona ukuthi sitshaye izandla izani vele injalo.
Idale labaphathintambo bakahulumende elekhabhinethi libikwa lizahlala namuhla likhulumisane ngalolu daba. Ubona liphuma lesinqumo bani?
Kanti bona laba abahlalileyo besithi khona akumiswe ukudilizwa kwezindlu kungani bengazanga bahle benza isinqumo sonke esesilinda ikhabhinethi? Ikhabhinethi sizothini khona sokumisiwe vele ukudilizwa kwezindlu ngamandlwane wona lawa? Yikho futhi okunye esikwenza sinanzelele ukuthi ugatsha lwezani Politburo lulamandla ukwedlula ikhabhinethi. Yikho bona beqala benza isinqumo sebeyihambisa kukhabhinethi ukuthi ikhabhinethi idinde ivume yikho esibona khona kulokudubo khona apho akulantu enja ezaphuma ku cabinet esingakayizo aluba benguhulumende olalelayo njengoba bengichilo i cabinet kayihlawule kayibhadale abantu abadilizele izindlu zabo ngoba ukwakhe izindlu ilizwe lomile kangaka kunzima kubuhlungu imali yakho na kayitholakali ikakhulu nxa sikhanda abantu baziholela amabond ukuze ukogelela amabond wethenge emkambo omnyama kumbe uthenga ngapi ibe ngama US dollar uyiwakhe imali enenga cabinet aluba iqinisile sibili ukuthi ukhona ukungaphuma kabaphadala abantu laba abadilizele izindlu zabo.
Umnumzana Mthulisi Hanana ulwela amalungelo kaZulu.
Yebo 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 mthokazo muhle siyalinqonsa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela lona maviki wonke ngolwesibili ngo 8 PM. Namhla siqhubeka sixoxa labatsha ngenhlelo zikahulumende weZimbabwe ezijonge ukuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19. Sikhangela njalo udaba lokwephulwa kwamalungelo abesifazana okwenzakala elizweni. Zulukandaba lingakhutshwa ilolu hlelo lelami uMichael ngo 8 ntambama.
Ababesebenzela amahotela edolobheni leVictoria Falls bamiswa umsebenzi ngenxa yokuqhamuka kweCOVID-19. Basebephiwa imali eyingcosana nje kuphela njengempentsheni. Bathi bazaqhubeka belwisa ababengabaqhatshi babo ukuze baphiwe imali ethe xaxa. Uhulumende uthi ufuna ukuvuselela imisebenzi yokwethekelelwa kwelizwe. Ngokunjalo ugatsha lwezempilakahle lwaqala uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni ye-coronavirus kulelo dolobho njalo yilo elibikwa lilabantu abanengi asebehlatshiwe. Kodwa labo ababesebenza kudolobho bathi kuyamangalisa ukuthi uhulumende ukhuluma ngokuvuselelwa kwezokwethekelelwa kwelizwe bona bemiswa imisebenzi. Abanye bathi basebenzela amahotela la okweminyaka edlula engamachumi amane kodwa bathe bemiswa umsebenzi baphiwa imali engamadola ngamakhulu amahlanu kuphela i-$500. Bakweza udaba lwabo emthethwandaba nyakenye kodwa inkundla ilulahlele katshana ngenyanga edluleyo. UChris Gande weStudio 7 uxoxele omunye walaba bantu umnumzana Edson Moyo.
From the beginning vele ukukhanya akulanto eyahamba right, but thina ukubona kwethu ngapha i-outcome ithe isiphuma sokukhanya ingani i-company was right. Lokho vele it's totally out because thina vele asizanga kesi consultwe kumbe senziweni konke and futhi ku-retrenchment board abazanga be-applyele abenzangani konke izinto zonke ezizona lezi azenziwanga yabo. And then thina futhi umuntu owamela almost ama-unit wonke it's only one person onguye owasayinayo ukuthi ama-unit onke esayinelwe ngumuntu one uyabona la ukuthi it's impossible yabona. So sesikuhambisa ku-labor code. Labor code yiyo-ke kathi sezaba le-final say like bakhona laba like i-management. I-management yeyabo indaba vele yase yasuka straight yaya ngaphi ku-labor code. So i-outcome yangonilo ke ngakaphumi.
Manje selizathatha manyathelo bani
umsebenzi vele azisela shungu yokuthi thina we can go back emsebenzini vele asisela ndaba lakho lokho laphana. Sesiphumile laphana. Thina what we want to be paid okungcono because we have worked for these people. We want to be paid that ama packages are decent. Can't say ukuthi umuntu working for 40 years and then you get less than $600, $700, my friend. Lawo you see about such kulama hotels amanye like Stanley Livingstone. Umuntu osebenze kumbe almost 80 years uyabona 8 years umuntu wenze lokho bezikade bezuza izimali zabo ezinhle. We can't compare with them, we can't compare. Ukuthi is like lapha kule Standard Living Stone umuntu bekhangela ukuthi isalary yakho yona leyo oyihola times number of years, and then kuzobezobuya futhi bethi half of your salary times number of years. Just imagine, just imagine. That one I can't say it's a hotel, it's a lodge. But they were paying abantu babo uyazi. Ay, ukuthi ungakukompare lokwethu, so it's embarrassing. It's embarrassing yakwazi. So labana ngale, there is no complaint. They paid well, very well, Standard Living Stone. They paid very well. Yabo, manje thina ngale ukuthi sibele emsebenzini vele, we don't dream of going back there. We don't dream. Thina want to be paid ama packages, etwa decent packages. Okwakathesi, no, they just call these ama abantu ama trainees. They are using ama trainees, you know, mostly. They're calling ama trainees. Yibo abasetshenziswayo mostly kathesi khona ngale. Nxa kungani kungaba busy, they call ama trainees lawo bebasebenzise. For those people, they don't complain, you see. They don't complain even when bebasebenzise ama hours amaningi. They don't complain because unga complain when then they will tell you, ah, siyakumisa, sisakulokhu, yabona, siyakhathi lokhuzeni yakho icontract yakho, yabo. That's what they are doing, those people. So thina we don't mind about them ngale. Safuni vele lokubuyela now, but we have started, some of us, so we've started doing our own things, yabo.
Umnumzana Edson Moyo ngomunye owayesebenza ehoteleni osemiswe umsebenzi eVictoria Falls. Selikubonile na ukusemaphephandabeni. Inkundla yezimu live ithi owesifazana we-MDC Alliance unkosazana neSayima Rova ukhululwe ngemali yesibambiso izolo ngemva kokubotshwa ngesonto ebusuku esetheswa icala lokungena lapho okungavunyelwa khona abantu egcikeni lendizamtshina eHarare. Umarova wayelande ukuyahlangabeza umne wabo olande imfa kayise. Inkundla eNew Zimbabwe yona ithi abahlabeleli ababili uXQ lonathi o bakhulule labo ngemali yesibambiso izolo ngemva kokubotshelwa icala lokusebenzisa amaphepha okuzibazela atshengisa ukuthi kabalawo umkhuhlane we-COVID-19. Sogu isikhathi sembiko yenu.
Ngibona abantu bamphakazi. Abantu studio 7 ngingenile namhla. Ngizothaba ngayo journey ngayizavalwa. Umonzora nomlangagwa into yinye. Umonzora unomtata mavota bese wahanjiswa uzana. Izani zawina njalo ngoba amavoti awe-MDCT azakuya kuzana. Abezathathwa ngumonzora. Umonzora lo nomlangagwa bayazwanana laba bantu. Azwanana ukuzwayo usivi. So wonke amavoti azakuya kuzana. Amavoti a-MDCT. Imnanzelele umuntu yena inyoka. Inyoka, inyoka, uzwanana lesita.
Studio 7 sanibona ninjani nonke. Hayi ngiyaphila. I comment ka Khaliphani Phugeni laphana ku Obeti Gudu. Yeah. Hayi liqiniso likhulunywe ngu Khaliphani Phugeni, kodwa into engiyaziyo mina ikuthi sebezomfaka under fire ukuthi like bazomhlala sebemgijimisa sebengathi bayamgxotsha company party ngoba vele kuyiparty yamashona leyana kuyo. Uma Khaliphani Phugeni kuyikuthi sebekugijimisa sebekuxotsha, baba bengakuxotshanga ekhaya. Ikhaya lakho vele likhona lapha phansi kukamqondisi lapha MRP. Uma ungeza kumqondisi MRP uzoba ususekhaya Khaliphani. Ye, mina ngikuzwile ngecomment yakho and futhi ngiyabonga ngamagama akho na lana owakukhulumileyo, kodwa mase uxotshwa khona lapha isilokhaya la ikhaya i-MDC awukho ekhaya. Ikhaya lakho lilako MRP bese siza kulo othi mhlawumbe makungahlangana umkondisi lo Chamisa bazokhiphizano asifuni thina lokho kokuthi kona kutiwe khona uChamisa lo umkondisi bafanele bahlangane ngoba uChamisa uzothi mayeze vika la angahlangani nomkondisi afune ukuphatha yena uChamisa uzofika afune ukuphatha so asifuni umuntu ozodisturb umkondisi lapha khona khona yena umkondisi is our president for MRP at least mangabe ukuthi uChamisa uyabe efuna ukuzobambana neqembu lethu le MRP akabuye ezoba igarden boy kamqondisi ye lapho ngiyavuma ngiyavuma kulokho ukuthi maye ngaba igarden boy kamqondisi uChamisa siyabonga
le ndaba zasekhaya le inzima kakhulu le inzima mpela ngoba kathese sokumbaliswa ukuthi abantu behola abalwa izimpi baqotha abantu ukuqala izimpi ngo yonke eqedwe ukuqotha abantu sokumbaliswa akusela abantu ekhaya labantwana bazalwe eSouth Africa ungathi arejista umntwana kweZimbabwe bheki ufuna imali engangenkomo yini konoko ilizwe linjandeleli vele lezinto ezenzakala lapha ekhaya ayikuthi siyapolitika silangqondo zonke ezenziwa yabana abaphathi bethu Tinama evele sasinandawo ukuthi umuntu umhlobo umuntu uyazi ngabantu sonke ngithi kodwa lapha kulokucwasana ukuthi kulomhlobo nje kulomhlobo nje ngento ezingahambiyo khathe sesikhomplena sikhatshana ngoba mose duze ngakomplena uyabulawa la bazafa bazanga akula umuntu ozozefela so yena le nto nale asihloniphaneni bantu bakithi asihloniphaneni impela siyacela siyacela kakhulu singabantu sonke asihloniphaneni namhlanje lizwe leli sokufaka ukuthi lidatshulwe phakathi ngento zenenza ukuthi abantu bonke babalekile kudliwa one side kudlwabanye balamba ngithi yini kona lokho okukhuluma ngusibanda eplumtree ngiyabonga noma ungathi maphosa kuyafanana
Salibonani salibonani mthokazi omhle magumba amane omhlaba lapho likhona ekhulwami indlovu angikhohlwa nekophulula umuntu omdala nomalumekazi wami konaphana unakamika ngithi linjani liphile ngenkosi ngiyabonga umsakazi uma ufika kuleyo ndawo insiza bakhona abantu kunapetize kwami malume sasitshovi lothandazane uchuma kwesivalo ke sibangani ngiyabonga lonke lepupu ngendawo abathi kanjalo dandanda siyabonga msekazi ungani usungenile kakhulu ebantwini besicabangele emadorobheni nje hayi ngani emakhaya kandiwazi msekazi ngiyabonga ngilithanda thandiwe ngumoveni ungwenya lizigcine stay safe i-covid khona madoda moveni ungwenya edaluka awe
abanini belizwe sikhale linkululeko hithi abanini belizwe sikhale linkululeko sonke sithi panda kaunda Joshua Nkomo sikhale linkululeko Sonke siti panda kaunda Joshua Nkomo sikhale linkululeko Iti abanini belizwe sikhale linkululeko Iti abanini belizwe sikhale linkululeko Sonke siti panda kaunda Joshua Nkomo sikhale linkululeko Sonke siti panda kaunda Joshua Nkomo sikhale linkululeko One Zambia, one nation One Zimbabwe, one nation Una majaha wodwa obhidi
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp lawo emlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318 singene kwezivela kwamanye amazwe Uhulumende wase Ethiopia uthi usemise okwesikhatshana impi esesigabeni seTigray okuyisimemezelo esiza ngesikhathi isigaba lesi sibhekane lendlala emangalisayo. Lokhu kube kwezintatheli zindaba ze-Associated Press. Umsakazo we-Voice of America wona uthi abaphathintambo bamazwe atshiyeneyo agoqela elemelika bahlangene e-Rome kwele-Italy izolo lapho abavumelane khona ukuqhubeka belwisa izidlova ze-ISIS emazweni atshiyeneyo agoqela ase-Afrika. Singene kudaba lwemelika. Owake waba ngumongameli umnumzana Donald Trump wethule umbiko izolo ecothoza umkhokheli webandla lakhe eliphikisayo elama Republicans kudale lesenethi umnumzana Mitch McConnell kanye lowaye ngumtshutshisi kahulumende wakhe umnumzana Bill Barr esithi behluleka ukumsekela ngesikhathi ekhonona ngokuthi wanqotshwa ngokuqilwa kukhetho olwedluleyo ngumongameli Joe Biden. Umnumzana Ba wacunula uTrump ngemva kokhetho kulandela amazwi akhe awukuthi kwakungelabufakazi bokuthi kube lokuqilibezela. Abanye bathi uTrump engaba ezama ukuncintisa njalo kukhetho oluzayo. Siqoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana Tifa Dube.
Umnumzana uDonald Trump babunkomo yindoda engadeliyo olalokhuyana ukuzitshela ukuthi yena akasoze kube kukuthi wanqotshwa enqotshwa ngumuntu ofana nomnumzana uBiden. Usaselakho ngokwalo ukuthi yena lokho avela azitshela khona ekhanda lakuthi yena ngeke aze ayehlulwe ngomunye umuntu. Kusaseyiyo into esamenza ukuthi lakathi aqhubeke njalo esese lentshukuntshu le siyibonayo eqhubekela phambili. Lokwezama ukuthi avuselele okwenzela ukuthi angenele ekhethweni oluzayo. Ngoba siyabona ukuthi into ayizamayo uhlongoza khona ukuthi azame ukuthi aguquzele njalo avuselele abalandeli bakhe ukuthi bamazi ukuthi ukhona ukwenzela ukuthi nxa kusiyafika isikhathi sokhetho mhlawumbe sekungabe lamathuba angabona ukuthi angayenelisa ukuthi angene ekhethweni.
Abebandla lakhe ubona bemamukela yini bavume ukuthi ancintise mele ibandla lelo alubana ethe wamemezela ukuthi ngempela uzancintisa kukhetho oluzayo.
Ama-Republicans abasoze bamamukele iningi labo ngesizathu salokho akwenzayo ngoba into lena eyenzakala leyana isigemegeme esiyenzakalayo lesana sokuhamba siyahlasela ngale kuleyana indlunkulu laphana kwakuyindlu. Yena iyayitshengisela ukuthi nxa uhlasela lesi sigodlo utshengisela sobala ukuthi uhlasela ilizwe lase-America ngokwalo ngoba laphana isigodlo lesiyana siphethe ama-secret files siphethe zonke izinto eziningi njalo wayefake abantu abaningi engozini. Kodwa into bazaba khona olunye uhlekalo oluncane oluzawe luzama ukuthi lumsekele. Ukumsekela kwakhe akusoze kube ukuthi bayamsekela kodwa kuye ukuthi bayamsekela ngenxa yokuthi bayesaba ukuhlambalazeka. Bazama nje ukuthi bona bangathi benze ingathi bayinto yinye kodwa khona eqinisweni besazi ukuthi iqiniso lona iminjali iningi alisoze limsekele ngenxa yokuthi wahlambalaza kakhulu laphana iqembu lakhe etshengisela sobala ukuthi yena akalaleli omunye umuntu njalo nama-advisors yakhe angazi ukuthi abayenelisi yini ukuthi bahlale la phansi ngoba indlela yokuresolva i-issue efana nanaleyo abasuka kiyo bekufanele ukuthi ngabe yena uye wabuyela bench ku-drawing board wayahlala phansi wabiza iziphathamandla zakhe leze ahleli lazo esitafuleni abe-executive committee ayenelise ukuthi bahlale phansi bayihluze udaba lolu bevale iminyango besenza izinto yabo yama-Republicans bephakathi endlini. Andubani ukuthi ahle aqalise ukuthi ahambe kumaphandle ayememezela ekhuluma kabi abanye abeqembu lakhe njalo okufanele ukuthi ngabe kukuthi ngabantu ababa yimbumba ababa into yinye okutshengisela sobala ukuthi uTrump sasenguye lwana uTrump wayizolo akatshintshanga. So nxa bengathi bayambuyisela ngitemba ukuthi bazabe besazi ukuthi njalo babebona ukuthi lapha bazingenisela amanzi endlini.
Umnumzana Tifa Dube uhlaziya ezombusaswe. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abalitshumi lantathu 13 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kutholakale abedlula amakhulu ayisishiyangalombili 842 belomkhuhlane lo. Ibandla leZANU-PF lithi selimise ukudilizwa kwezindlu obekusenziwa nguhulumende endaweni ezijiyeneyo. Ababesebenzela amahotela eVictoria Falls bagunyulwa ngenxa yecoronavirus, bathi bazaqhubeka belwisa ukuthi bahlawulwe impentsheni ezwayo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi, uNtungame Lenkomo.